akumangalisi kambe kulokuthi kuthiwe kulabantwana balekhwashekho lapho emathebeni South, maybe e-region 5 yona le. Ngenxa yokuthi abazali abaningi babhubha ngomkhuhlane walokhona owengculaza. So-ke abantwana abasela muntu obanakekela kuhle. Lokhu phela lo hulumende lokhu kudla akulethayo athi uncedisa abantu abadubekayo ngakho kubuya sekuholiswa ngokuthi wena ungayiphi inhlanganiso. Ungaze ukhulume ngakho lokho vele kabakwekeli ukuthi bakwenze ngaleyo ndlela. So ama-NGO yiwo asisize kakhulu lapha. Manje-ke kuleminyaka ngenxa yokuthi sike sazuza amanzanyana ngomnyaka ophelileyo, ama-NGO angizange ngiwabona ama-TV tawo emaningi njengalokhu ababakwenze eminyakeni.
Siyabona njalo ukuthi kujayele ukuba lo mbiko ofanayo eMathebeleni South ukuthi kule ndlala okwedlula kwezinye izigaba. Ubona ingani kuyini okungaqeda lolu hlupho kusasa?
Uhlupho lolu olwendlala eMathebeleni South sihlezi sikhuluma ngakho ukuthi yena angilesi sizuze uhulumende ozakwazi ukuthi kugejwa amadamu amaningi endaweni ezilevele zisimizwe leli lithwana. Kugejwa amadamu amaningi kubanje amanzi abantu baphile kakhulu ngama-irrigation ama-wadi ne-wadi eMathebeleni South kumbe e-region 5 kuze lama-irrigation ayiwazi akhangela ukuthi abantu bayakwanisa bafuye inkomo zabo baphinde balime ngoba amanzi yiwa yimpilo. Nxa unamanzi ule nkomo, nxa unamanzi ule kudla. So ama-irrigation nxa engaba khona kutho ukuthi le nkomo zingasila ngoba lokho abakulimayo bangaqeda ukuvuna kuyafida inkomo.
Yes, sikhuluma nje kungaba khona inhlanganiso ezizimele ezincedisa abantu ngokudla.
Okwakhathesi ngaphandle ke-World Vision engangani ngayibone nje qoqo layo amanye ama-organizations la amancane abuye abe sesike sekhulelwa into ezeneke zombusazwe uyazi ukuthi ngabe uthiwa kule ruling party elizweni nxa usiyaqoqeda iminyango usiyacela ukuthi ngifuna ukuyasebenza endaweni enje bahle baku-hijekele iprogramu yakho bahle bayithunge bayithwale bona bayenika abantu babo.